lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lo nkosikazi Sikhonzaphi Shoko ilunga lehlanganiso yabo siwalo izinatha
Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo ngiyabonga Nkosi yami.
Njengenhlanganiso ungasitshela ukuthi kuhamba njani? Liyasebenza kahle yini njengoba siyabona ubana uhulumende sowavuma ukuthi lisemthethweni lemithetho eminye okufana lokuthi umuntu engathiwe ungumthakathi kwakudala kwakuthiwa kutshiwo. Kuthiwa kathesi kungayenzakala lisebenza njani lezi nsuku
kulezi nsuku kamboni ukuthi kule nkhalakathe enkinga Nkosi yami ngoba ungani vele siyavunyela ukuthi sisebenza abantu bethu yabona kodwa ikuthi khona besingakatshoni kakhulu ukuthi singene kwesifo sonesi esikhona leso se-coronavirus besingaka ngeni kakhulu ungena ngakho ungena phakathi kakhulu
kodwa lina njengabo siwalo umuntu nxa egula umkhuhlane onjenge flu njengoba sisiza ukuthi umkhuhlane lo onjenge flu lilayo yini imithi eyokwelapha imkhuhlane njalo
thina ifini ukusuke bendulo baba imithi vele ngeyethu ende imithi yonke esebenza esibhedlela elapha esibhedlela ngale lama esejinsi ngama medical doctors esibhedlela and the origins yithi thina yithi ama manufacturer awemithi yonke nje phansi jikelele uyabona isuka kithi thina ulwazi lolo lusuka kithi bhuti wami
lisebenza njani kakhulu nxa sikhangele yona lowo mkhuhlane walezi nsuku bakhona yini ababizwayo ukuthi bayosebenza emalebhu la uthiwa ngamalebhu lapho kusetshenzelwa khona okwemithi
siyafisa kakhulu ukuthi kube njalo le wani ngoba mina lami ngiphansi kwesinatha sikhulu njengoba sesiya lathi ema university ngale ukuthi siphakamise imfundo yethu siphakamise ulwazi anthi yabona yikho ke basiphosela abanye nje angikafike ehofisini ukuthi ngizwisise lami ukuthi sesingaphi ngendlela eyokungena phakathi sibili ngale mthethweni ukuthi sibe kwazi ukuthi sesivunyelwe okugcweleyo yini
lezi nsuku nxa sikhangele okwenzakala ezibhedlela ukuthi akulamithi akulamanesi labodokotela baningi yini abantu abadinga uncedo lwenu
uyabona bengaba baningi inkosi bengaba baningi sibili baningi ngoba bebevele bebuya abantu bakwethu yabona abesintu sibili bayakhithizeka bebuya emhlahlweni yethu ukuzodinga uncedo kodwa-ke ikuthi kathesi njengoko umthetho lathi siyawulandela kakhulu phela njengokukhula kwethu thina sakhula sifundiswa njengabantu abesintu ukuthi kumele silalele abadala uyabona-ke ukuthi-ke mpendule umbuzo wakho ngithi kathesi anti siku-quarantine kuthiwa sihlale ezindlini so it means no one is moving freely uyabona akula bantu abahambayo santhanda ukuthi sengihamba kogogo koshoko sengihamba kosekurisibanda hayi sibili hayi inkinga khonapho inkinga kulamabhanti akuphi leyo sibili
liphila njani nxa kuyukuthi abanye benu baphila ngakhona lokhu
hayi thina besifuna ukuthi uhulumende engakhulula sibili khonapho elule ukwenzela ukuthi abantu bethu babuye emhlahlweni babuye enkundleni sibili bazelatshwa ngemithi yesintu yiyo siyavuma ukuthi yiyo elamandla amakhulu kakhulu ayaguquli lokhu zekimikhuhlane emzimbeni nje ayafikela imithi yethu iyafikela ithi ukuvikela ibe sisithi ukwelapha preventing and curing konke kukhona enokuzeni emithini yethu le
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
bakithi nithi balaleli engakuyavuma bakithi umhlaba wonke nje gijimelani esintwini bakithi yikho kule orijini emithi imithi yethu igcwelele sibili amanje awo aphelele ukuthi ayakwanisa ukwelapha ukulapha lokuvikela imikhuhlane ngiyabonga bakithi.
Hayi, lati siyabonga.
Lo ke bekungukhosikazi Sikhonzaphi Shoko, ilunga lenhlanganiso yezinatha ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.